2023 ubenzima kakhulu ebantwini kwezenotho, imisebenzi lokhu ingekho, siyabona imigwaqo lokhu ingamanga kahle, izibhedlela zingamanga kahle, izikolo zingamanga kahle. Siyananzelela njalo ukuthi ezepolitiki bezibhalele ukuthi zifike zedlule ezokhetho, azisabanga njalo, sekulokhu kudonse njalo into yakhona lokhu ekuxokozela kudonselwana. Ngakho-ke akusalunganga njengalokhu abantu ababekhangelela ukuthi kungalunga ngo-2023.
Ye, Baba Nkomo?
U-2023 thina singathi kubandla lethu elezamthe kanye labohulumende ube ngumnyaka osibone sisebenza kakhulu njalo kulama-projects ade sikhandela ukuthi afezakale ebantwini konke kwenzakele. Sikhangela ukuthi ibhoda yethu laphana isinhle kakhulu, sikhala imigwaqo engabe injalo yokusuka eyararo sebhayibhithi isimihle kakhulu, sikhala futhi le minye imigwaqo ibalisa izindla ku-constituency enguye insiza South. Imigwaqo eminingi yama-dusty road agrediwe alungiswa, kuyahambe kakuhle kakhulu. Sikhangela futhi njalo nakwezinye indawo ukuthi njalo sibe sikhala futhi nakwezomnotho ukuthi sibone ilizwe lethu lingena endaweni eziningi-ningi, lingena futhi njengoba sithi khona Zimbabwe is open for business, sisuka nabangani bethu abakhona labo bana basiphathise, kube nokuthuthuka emsebenzini, abantu abaningi-ningi bayitholile imisebenzi, bangenile kwezinye indawo ukuthi babe bethola nabo ukuziphilisa. So singathi ngezindlela umnyaka ka-2023 ngithi thina ube ngumnyaka esikhale ukuthi usebenze kuhle kakhulu.
Ye, kambe kuhle kangako Baba Ncube ngokukhuluma kukaNkomo lapho?
Hayi, lokho akutshoyo ubaba uNkomo, lapho kukhona izikhathi eziningi kakhulu kwezenotho kakukadlulele ebantwini abayibo abahlupheka kakhulu. Hayi, imisebenzi kayikafiki ebantwini. Nxa ungabuza abantu ngobuningi ukuthi kambe uzuzile yini umsebenzi, uzathola ukuthi abantu abaningi bazamtshela ukuthi kangikaze ngasebenza. Abantu abaningi kakaze wabamba i-payclip, kakaze wabamba nje into ewubufakazi bokuthi kwasebenza empilweni. Kanti-ke futhi sizananzelela ukuthi abantu abaningi ngokunjalo sebezobephila impilo leyokuthi bavuke bethengisa amabhuti, bethengisa iziwiji, besezelangeni labantwana abancane. Abantwana bakhulela emgwaqweni, khathesi sikhuluma nje. Umntwana ngiyangibananzelela abanye omama, uthole ukuthi ubezithwele esemgwaqweni, wabeletha ethengisa emgwaqweni iziwiji, umntwana ukhulela khonaphana azangena isikolo ekhona laphana. Lokho kuveza kahle kamhlophe ukuthi amathuba emsebenzi ubaba uNkomo akhuluma ngawo akafinyelele ebantwini abafanele ukuthi afinyelele kubo.
Nkomo uyamuza suke uyakhuluma lapho Baba Ncube uthi hayi khona okukhulumayo hayi sikho lokho.
Ngingazi ukuthi uba uNcubela angabe ekhayelele ukuthi abantu bathole iphi imisebenzi angabe ekhuluma ngayo, ngoba kunjenje thina sobe sikhayelele ukuthi lapho okuvulwa khona amafactory kumbe kuvulwa imigodi kumbe kuyakhiwa kumbe kwenze ngabantu ababethathwa labantu banabasebenzi. Kunjalo nje angeke uze uthathe wonke umuntu ukuthi akathole umsebenzi, kodwa labo ababe bethe bakuthola kumbe kuthe kwavuleka ithuba lokuthi kuyalungiswa imigwaqo kuyangenwa emamayini, bakhona abantu abaqhatshwayo. Ngenye into efanele sizwise yonke naleyo ukuthi abanye abantu bangaphika izinto ezenzakalayo. Ngoba thesi kunjenje ngakhayela ilizwe leZimbabwe esathi khona liyakhiwa ngabanikazi balo, maningi ama-projects asikhona elizweni lakithi. Singazi ukuthi imisebenzi ekhulunywa ngobaba uNcube ingabe iyiphi ayishoyo ukuthi abantu bayayiswela, kodwa ngawukhangela loba ungena edolobheni kuyakhiwa. Yena lo umuntu ovuka udaka yena lwana umsebenzi utholile uyaphenka abantwana uyahola. So ngingazi imisebenzi abayiqamba yibona ukuthi yiphi impathisile ukuthi bathi hayi imisebenzi ayikho, kodwa thina ngokuhlala kwethu ngama-projects akhona. Uba khona kwe-project ukuqhashwa kwabantu.
Baba Ncube kazela lapha-ke uyakhuluma okaNkomo, kodwa-ke wena siyakwazi ukuthi ungabusithi ngamanga lawa kuziya phambili kumele kwenziwe.
Into kuphela engingayitsho ubaba uNkomo mhlambe lapho abe ekhangela khona uyayifica le misebenzi eminingi. Injongo kahulumende kumele kube yilokho kuthiwa yi-full employment, kungabi khona umuntu ongasebenziyo, hayi ukuthi kusebenza abanye bengasebenzi. Kanti-ke futhi okunokuqakathekileyo ukuthi ubone wena lana amalayini abantu aba-alayine nama-passport abafuna ukuphuma elizweni, kuyakutshela ukuthi kusho ukuthi amathuba okuzithuthukisa lo okwenza abantwana kababoni khona lokhu ukuthi ubona abantu besiya phetsheya betshiswa khona le goli nendaweni ezihlukahlukeneyo kuyakutshela ukuthi kusadingeka ukuthi kudalwe imisebenzi ezakwazi ukuthi abantu bonke bathole amathuba okuphila sisiya phambili into eqakathekileyo ukuthi njengoba uNkomo ukhuluma ngokuthi ilizwe kumele libe ngelithuthukileyo kumele kubonakale ebantwini behamba kuyo yonke indawo kuyo yonke amaprovinsi abantu kunini bakhala ngemigwaqo njengoba ubekhuluma ngokuthi kulomgwaqo osuka lapho siya le kunabanye abantu namhlanje ungasuka siya eTsheloza kuhambeki ungasuka siya emaphisa kuhambeki ungasuka koBulawayo siya eNkaya kuhambeki sikhuluma ngemigwaqo eminye yaqalwa ngo-1992 njengoenkaya lokhu ungakafiki indawo into edingakalayo ukuthi kwakhiwe ngendlela eyakhela wonke umuntu kungakhiwa kwamanye amaprovinsi amanye esala yonke indawo kuthuthukele wonke umuntu imisebenzi ibe ngeyakhe wonke umuntu kanti-ke futhi siya phambili into edingakalayo yikuthi kwenziwe ipolitiki ngendlela ebutha isizwe eyakhe isizwe yenza abantu basebenze ndawonye baphilisane hhayi lokho okuthi kusale kuxokozela kuxatshanwa kuso sonke isikhathi sibe siyeni phambili ngendlela esekelekileyo.